abamabandla ezombusazwe laba bathi amaphepha lawa bayawabhadalela njalo bezwa ubuhlungu ngokudatshulwa kwawo. Umnumzana Nkululeko Chuma okhankasa eInsiza South esabelweni seMathebeleland South emele umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi balohlupho kumaposters abo ngenxa yokudatshulwa.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okokuqala, silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami eliyabe lifake khona iposta lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposta. Kumbe njengoba nyabe ngifake mina ngeselo tape ngiyithenge esiyithengileyo njengebandla, bafike bona badabule ukuthi batshiselo tape base befake kwabo. So lihlupho esilalo lona lolo ukuthi wafica ukuthi ke amabandla amanye ahloniphi amanye amabandla kusiya ngakhona kwama-posters. Kodwa kuvele kungumthetho wezekho khona ku-code of conduct ama political parties esasayinayo ku nomination court ukuthi kumele amabandla ahloniphe amanye amabandla kuma.
Uchuma wengeze ethi basalungiselela ukuhambisa isikhalazo sabo ezeki.
Iye sisesibangeni sokuthi sihambise isikhalazo esifana lalesi sesibikileke emabandleni ethu kubukhokheli bethu ukuthi silohlupho olufana lalololo. Ngoba nti la amaphepha adojwanga, amaphepha la abhadalela kulezindleko zakhona. So ke sithemba ukuthi ke ubukhokheli bamabandla ethu buzohambisa lezi zikhalazo emthethweni kumbe kuzekhi ngokwayo.
Umnumzana Josephat Mzacangulube okhankasa ezimele eBulawayo South uthi laye uthwele nzima ngokudatshulelwa amaphepha akhe, ethi njalo amapholisa awathathi nyathelo ngalokho.
Uhlupho odlanga lalo ngolwama-posters, mina njengokuthi njengomunye wabantu abavele beqase kudala ukukhankasa bengekho vele emabandleni. So uhlupho olukhona ukuthi amaphathi la esithi ngamaphathi amakhulu yiwo asedabula ama-posters ami. Ngakhayela ukuthi nge-weekend adatshule emini libandla elibusayo iZANU-PF bewadabula e-ground, ese-ground lendaweni ezethulwane lesizinda. Ground badabula ama-posters ami. So yikho ngisithi ukuthi kuyinto engayisiyo engalunganga, ngoba kuyadinga kuvusisa udla ngodlwanga, ngoba lami imali angiladona njengabo. Bona abantu bezanu-PF balezi mali ngobayela. So kuzwisa ubuhlungu ngoba badabula ama-posters amakhulu bewathatha vehle banyama ba.
Unkosikazi Naki Mawaro owebandla leZip okhankasa eBulawayo Central uthi yena kakabi lohlupho lokudatshulelwa amaphepha akhe okukhankasa.
Mina kuSiphi ngingu MP, aspiring MP candidate kuBulawayo Central. Hayi, mina ukukhuluma iqiniso ana ngisiyafake wona anzange ngibone adatshuliweyo akhona sibili.
Insuku zokhetho ziyasondela njalo ubudlwangudlwangu lodlakela sokuqalile endaweni ezehlukeneyo zelizwe, okugoqela ukuphoselwa kokunakanelwa ukuba libhomba embuthanweni wokukhankasela usekelo owezanu-PF koBulawayo ngempelaviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.